ngathi abantu abathi uhulumende sehlulekile ngabantu abalenjongo yabo abalayo abantu abalenjongo yokugenqula uhulumende ngabantu abayiwo bona abantu abajonjalo yibo bona abayenza izinto zibe nzima ngoba yibo abalawula yibo abakhweza intengo yibo ababona konke kono kwakwenza okwenzakalayo kono kokubi kulethwa yibo yibo abalimaza unhlelo zethu zonke zinyazwa yibo befuna ukuthi behlulekise uhulumende yibo ababombela uhulumende ukuthi akulalungelo loluntu zonke izinto zonke ezenzakalayo ezingayisizwe njalo bengcolisa uhulumende yibo bona abantu abanjalo yibo abalakho ukuthi amafutha kathi sebekhuluma ukuthi amafutha angabonakali kanti ngumbani ongaboniyo ukuthi siphuma ngapha emumeni onjani umumo lo esiphuma kiwo wecorona lo ubhazalalisa izinto ubhazalalisa uhulumende kwehlulekisa uhulumende bona abakhona mhlaba wonke jikelele kodwa ke ukhangele phela thina vele emumeni wethu kade singabantu esidodombelayo umkhonomi wethu kawumanga kuhle kodwa ngaze siphinde sitshaywa yicorona kungani imikhonomi eme kuhle njani ingani iyasadalala kathi singokutshaywa yicorona thina singobani thina esingasala singatshayekanga emumeni onzima kangaka asivumeni ukuthi into azimanga kuhle ngomumo esikiwo umumo wecorona yoyenza into zethu zibe nzima kodwa kuzadlula lokhu.